Soko izikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo womhlakawo 1 kuMbimbitho 2021 musithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, omunye wabasekeli bakamongameli umnumzana Kembo Mahati usethiye umsebenzi nge-resignation kulandela imbiko yokuthi waya emacansini labesifazana abehlukeneyo.
School must be prepared to open and put in place measures which observe the World Health Organization protocols. Long distance learning is encouraged. Universities and colleges must also prepare to open.
Umongameli Emmerson Mnangagwa useyekethise iziqondiso ze-COVID-19 lockdown, kodwa ikhuthaza uzulu ukuba aqhubeke ezivikela ukuthelelwa kwegcikwane leli.
Njengoba ngifike emzini wami ngathola ukuthi vele hhayikho, akungeneki ekhaya, amanzi aphezu kwamadolo, indlu layo igcwele amanzi, umuzi wonke vele angikhoni nokungena phakathi komuzi.
Izakhamizi ezilezindlu ezidilizwe lizulu emangweni wecholocho zithi zidinga uncedo lwesiphangiphangi njengoba sizihlala labomakhelwane. Ukaputeni weqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi uSean Williams uthi iqembu leli kuzamela libophe ziqine emdlalweni yalo nele-Afghanistan. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Omunye wabasekeli bakamongameli umnumzana Kembo Mahati usechiye umsebenzi nge-resignation. Umabhalane ogatsha olubona ngokwethulwa kwimbiko kuhulumende umnumzana Nick Mangwana ukugcizelele lokhu. Encwadini asanda ukuyethula, umnumzana Mahati uthi intatheli izindaba zimhlambazile njalo zamkhopha isithunzi, ngakho uchiya umsebenzi wokwenzela ukuthi acabangisise ngalolu daba. Engekho ehofisini, uthe uzakhulumisana lamagqwetha akhe abone ukuthi aluphathe njani ngoba waqanjelwa amanga. Lokhu kulandela imbiko yokuthi umnumzana Mohati waya emacansini labesifazana abendileyo, nomunye njalo owayembhadalela imali yezala embikweni kuma-audios, kodwa yena uyakulandula lokhu esithi kwasetshenziswa imitshini yakulezi insuku ukuthi kuzwakale engani nguye.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6175, laku 7255 kHz ku shortwave.
Umongameli Emmerson Mnangagwa useyekethise iziqondiso ze-COVID-19 lockdown, kodwa ikhuthaza uzulu ukuba aqhubeke ezivikela kuleli gcikwane. Empikweni awethulwe namuhla, ubonge kakhulu amazwe abalisa eleChina, India, Russia le-United Kingdom ngesipho samajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19 ema-vaccines. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Ekhuluma kumabonakude we-ZTV, umongameli Emmerson Tambudzo Mnangagwa uthi inani lababulawa kanye labaguliswa yi-COVID-19 liyehla. Ekuyekethiseni iziqondiso ze-lockdown, umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze abantu ukuthi baqhubeke begqoka ama-mask, begeza izandla lokuhlola ukutshisa komzimba lokungasondelelani. Abantu sebevunyelwa ukuhamba kusukela ekuseni ngo-5:30 kusiya kuhola letshumi ebusuku ngo-10 PM. Akusadingi ukuba abantu bathwale incwadi ezibavumela ukuhamba lapho abafuna ukuya khona. Amavinkili asengavulwa ekuseni aze avalwe ebusuku ngehola lesikhombisa belandela iziqondiso ze-lockdown. Amankampani amakhampani asengavula belandela imilayo yenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization leziqondiso zokuvikela ukumemetheka kweCOVID-19. Abazatholakala besephula lezi ziqondiso bazabotshwa kumbe amakhampani abo avalwe. Abaphila ngokuthengisa sebengavula lapho belandela iziqondiso ze World Health Organization lezelizwe eze COVID-19 lockdown. Abazafunyana bengalandeli lezi ziqondiso amabhizimusi abo azavalwa. Abezikolo lamakolishi emfundo yaphezulu labo sebengalungiselela ukuba bavule balandele iziqondiso zokuvikela ukuthelelana iCOVID-19 kodwa wathi imfundo yobulenjini ilokhu iqakathekile njalo kumele ithuthukiswe. Abangalandeli lezi ziqondiso kuzadala ukuvalwa kwalezo zikolo. Abantu sebekhululekile ukuhamba-hamba kumadolobho ahlukeneyo kodwa abanini bamabhasi kumele balandele iziqondiso zokumelana lokumemetheka kweCOVID-19. Abantu ezililweni kumele bengedluli amatshumi amathathu kuthi abamadili kumele bengedluli amatshumi amahlanu labo bamele balandele iziqondiso zokumelana legcikwane leli. Amavinkili athengisa ukudla ama-restaurant kuzamele bathengisele abantu behamba bengahlali bedlela khona. Abathengisa utshwala abantu behlala labelula imizimba akumelanga bavule. Amabhotlisto azavulwa kodwa kumele athengisele abantu behamba bengahlali benathela khona. Umongameli ukhuthaze uZulu ukuba aqhubeke ezivikela ekubambeni iCOVID-19.
Schools must prepare to open and put in place measures which observe the World Health Organization protocols. Long-distance learning is encouraged. Universities and colleges must also prepare to open.
Uqhubeke umongameli ethi uhulumende uzaqhubeka ehlaba ijekiseni yokuvikela igciwane eCOVID-19 vaccine kuthi abamankampani lamabhizimusi abalesifiso sokuhlaba izisebenzi zabo kumele bakwenze kungela nhlawulo njalo abantu baqhubeke bezivikela ukubamba leli gciwane. Uchaze ukuba kulamajekiseni azinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 600,000 azavela eChina kunsuku ezilandelayo kuthi lamanye edlula isigidi esisodwa 1.2 million azavela kumankampani alelo lizwe. Ubulawayo ungene kulanga lesifica minwe mibili elokhe ehlaba izisebenzi eziqakathekileyo ama-frontline workers ijekiseni lokuvikela umkhuhlane eye-COVID-19 vaccine uhlelo oluqale ngomvulo weviki edluleyo njalo ukhangelele ukuhlaba izisebenzi eziqakathekileyo ezedlula inkulungwane eziyisithupha lengxenye 6,600 uhlandla lakuqala lokuhlaba abantu iSinopharm. Ubulawayo uthole amajekiseni edlula inkulungwane ezilitshumi lantathu 13,200. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo uhlelo lokuhlaba izisebenzi ezingathola igcikwane le-coronavirus lula ngenxa yomsebenzi wazo umuthi wama-vaccines luyaqhubeka ezigabeni zonke zelizwe ngesikhathi ugatsha olubona ngezempilakahle lusithi akula muntu obulewe yi-COVID-19 ensukwini ezimbili zilandelana. Lokhu kwenzakala abanye besithi abatholi ulwazi olweneleyo ngohlelo lokuhlaba lolu kodwa uhulumende ekhuthaza abantu ukuthi behlatshwe. Ukuhlaziya ukuthi abantu bengabe sebelandela iziqondiso zokuvikela lomkhuhlane kanye lamazwi kamongameli Mnangagwa, sixoxa lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso eyebulawayo Progressive Residents Association.
Abantu bethu abalayo ngakwazi njengoba abantu bayagada uzubukho bayagada lezinye izimota nje ama underfeet kodwa bona abantu bazake ba test so umuntu uzazakala ukuthi ule COVID-19 kumele ayifika kwezempila kahle bamhlole babone ukuthi ulayo kumbe kalayo.
Ungathini ngombiko kaMongameli Mnangagwa esibonayo ukuthi sekuyekethiswa eyinye imigoqo yokwenqabela iCOVID-19?
Sokuzaba lesiqhobeqhobe sona siyane singalunganga sikhangelile ukuthi silomkhuhlane we-COVID-19 okuphakathi kwethu. Ungalandlela futhi okunye kukhona ukuthi sisondela esikhathini somkando kwelakithi eZimbabwe lapha. So khona ukuhlala kuwodwa sizalandlela ukuthi ungaba ngeminye imithelelo engenza ukuthi igciwane limemetheke ngoba abantu abaningi bagcina sebelayo. Ngenxa yokuthi kade singasikhala ekhaya umkhuhlane lo we-COVID-19 kule mhlobo uyatshintshatshintsha uyaguquguquka. So kungenzakala ukuthi sisolokhu sisithi mhlawumbe sesiphuma kade sokule variant entsha esingenile. Njalo ngakhona sokusithi sokuyekethiswa abantu abaningi sebezasukuma endaweni zabo njengoba siyakwazi ukuthi i-intercity sivunyelwe. So ngezindlela abantu sebengasuka loba ngaphi baqonde loba ngaphi. Osekuzenza ukuthi ukumemetheka komkhuhlane nxa kuyukuthi emzini wami bengilayo nxa isihlobo sami sesithe safika sisengaso singamphathela ngoba lapho sivela khona laso siyenelisa ukuthi sibuye singatestwa ngoba nxa umuntu evela bavela khona ezilongo seZimbabwe katestwa. So kokazo ngenza ukuthi kumkhuhlane umemetheke nazelela futhi ukuthi silandla isikhathi somqando vele okuyiyo ongantwa uyafukamela kakhulu umkhuhlane we-COVID-19.
Lowo ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakoBulawayo, eyoBulawayo Progressive Residents Association. Sixoxela ekhonale woBulawayo. Izakhamizi ezilezindlu ezidilizwe elizulu emangweni wetsholotsho zithi zidinga uncedo lwesiphangiphangi njengoba sezihlala labomakhelwane. UThuso Khumalo usethulela lolu daba eseJohannesburg wele South Africa.
Inhlanganiso ekhankasela intuthuko etsholotsho e-Indosakusa Tsholotsho Community Development Trust ithi yafika amachumi amane 40 imizi elezindlu ezidilizwe elizulu. Izakhamizi zithi izulu lesiphepho elinekusukela ngolwezi wonyaka odluleyo endaweni ezibalisa inemane, Manyanda, Siyangaya, Folosi, Ntulula, Lekwizu etsholotsho zitshiye umonakalo omkhulu kakhulu. Umnumzana Nomencube odabuka kwamanyanda kuward 11 kodwa esebenza eGoli uthi le mzini wakhe kwenzeke umonakalo oyesabisayo. Uthi ukuswelakala kwebholorho emgwaqweni abahlala duze lawo wabangela ukuthi amanzi wonke agelezele emizini yabo.
Njengoba ngifike emzini wami ngathola ukuthi vele hayi khona akungeneki ekhaya, amanzi aphezu kwamadolo, indlu layo igcwele amanzi, umuzi wonke vele angikhoni nokungena phakathi komuzi. Abhoda-ke ngale ngemva komuzi ajamba ifensi ngangena phakathi, ngathola ukuthi vele ekhaya amanzi agcwele indawo yonke. And sokusebusuku ngaze ngasizwa ngumfowethu. Umfowethu la uyakhe nje eduze kuye, hayi ngafikanga ngoba isikhathi-ke lapho engasancedisana khona nami ukuze ngilale ngivuke sembona-ke ekuseni.
Abanye badilikelwe izindlu ikakhulu ezomdaka, lokho kubachiye sebehlala lesihlobo labangane ngoba sebephelelwe umphako. Kwezinye indawo leli zulu belikhukhula izigqoko, ingubo, ukudla nezinye impahla eziqakathekileyo. Esinye njalo sakamuzi umnumzana esawundebele owesiyangaya uthi usizi ukuthi lesikolo esendaweni yabo sasala singasela phahla osokufake imfundo yabantwana engozini. Uthi lobanje njengezakhamizi bezamile ukuqoqa abalakho babuyisela lolu phahla, vele lo mduli kawusaqinanga sekusenza ukuthi izindlu zokufundela lezi zakhiwe kabutsha.
Siyabona amabonda futhi laphana esikoleni neplaster iye yaxexebuka endaweni eziningi, nezihlothi ziyanethela kwamanye amaklasi. Inkinga mpela enkulu esibhekane nayo, besifisa ukuthi ma singathola usizo sincediswe isikolo siphephe sibe sihle ukuze ney'ngane nazo zizwe phephile zikwazi ukugcila ezifundweni zabo hayo ba bevikana nophahla noma benethelwa lizulu.
Ubona uqoqo kwenhlelo zenhlanganiso yendosakusa umnumzana Wiseman Ndlovu uthi wadilika ngisho lamabhizimusi kanye lamabholoho.
Siyanxusa lakubani lakubani ukubana sincedisaneni especially singabhekisisa ukudla sikhangele nempahla even kokwamakhelwane bakho siyanxusa njalo uthi nxa ungenelisa uncedisa ngalokho lakho ncedisa even khona lapho okhona. Njalo nxa ungabe ulakho lokho olakho even ungaphandle kwelizwe thintana labantu bendosakusa into yakho ikholekthwe iyefinyelela kulabo abathembu behlelwa ngomonakalo lo wezulu.
Wabona ngenhlala kahle kaZulu walindawo kule nhlanganiso umnumzana Danisa Moyo uthi badinga loba yiluphi uncedo ngoba isimo emulini eziningi sibi kakhulu.
Sonke siyakwazi ukuthi umulilo lo umuzi yini etholakala ekhaya ngaba ingubo zokugqoka ezokubatha bakithi ngaba lutshani umulapha nekhaya usisho sithi nazi ngezithungo zami eziyu-5 ngithi hayi omunye osezwane kambe efulela kungabe lizenge kungaba isivalo ngaba yini njengabulakho bantu bakithi uyakwazi ukuthi uxhumane nathi sakwazi ukuthi sizoziqoxa zonke lezo zinto eziyabe zithe zatholakala sibe nakho futhi i-feedback bantu bakithi mase ziyatsha kuwo le mdeni ethe yathinteka.
Uthi abafuna ukupha uncedo loba befuna ukuziyela amathupha ukuyosiza imuli kulezi ndawo bathintane lamalunga enhlanganiso yakhe kwele South Africa. Njengoba nje izulu liqhubeka lisina izindlu ezilokhu ezisiwa lazo ziyanda. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ninguThuso Khumalo.
Namhlanje sikhangela ukuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown okubikwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lamhla. Abantu abakhubezekileyo bathi bayemukela ngaso zombili ukwethulwa kweziqondiso zokuphathwa kwabo nguhulumende ezedisability policy. Kodwa bathi bakhangelele ukuba zisetshenziswe ngendlela eqondileyo ukuze zibaphathise kwabakudingayo kwezempilakahle. Intatheli izindaba yethu uMaphitha Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso yabakhubazekileyo Muscular Dystrophy Association of Zimbabwe bathi inani labaphila nalesi simo esihlasela imisipha yabo lokhe liqonga elizweni. USenator Watson Cooper omela abakhubazekileyo eDallas Senate okhokhela inhlanganiso le laye ephila nalesi simo uthi badibana lobunzima obukhulu bokuba sebuhlungwini khona kungela ncodo oluzwayo.
Usizo luyasifikela kakhulu, siyalufuna ukuthi sithenge ama-crutches lokunye.
Uthi okwamanje lesi simo asilawo umuthi wokweselapha, ikanti kulabantu abaningi kakhulu abaphila laso kodwa bengenisi ukufinyelela ezempilakahle lo ncedo lokuphathiswa ekuzihambeleni, ukuphendulwa elele empedeni, nitsho lokungena kusambuzi. Ukhuphe uthi uhulumente unikeza usizo kodwa lweneli ngoba ethi wandelwa ngabaswelayo abadinga uncedo, yena imali alayo ingeneli.
Ngibugoga obugangeka kakhulu ngoba kwesinye isikhathi ungazala abantwana abangu-6 abangu-4 babo babe laso.
Uthi abantu abaningi abasizwisisi lesi simo begcina babona ngani baloyiwe. Ngakho ke uthi banakho ukuthola ulwazi lolu emahofisini abo ukuba besamukele njalo bedinga uncedo hathi olokwelatshwa kuphela kodwa lakubodokotela bengqondo ama-psychologist. Odokotela bathi isimo lesi sidinga uncedo lwamaphilisi le mithi ehlisa ubuhlungu, loncedo lolulula umzimba olwe-physiotherapy kanye lolwengqondo olwe counseling igqwetha elilwe lamalungelo abagogekileyo umnumzana Abraham Mathetha uthi uyajabula ukuba uhulumente sephumele sinqumo esiqondane labagogekileyo asebelesikhathi besilindile.
Siyathaba kakhulu ukubakwazi ukuthi sokulento enjalo yenzakeleyo. Esingathanda ukukutsho ukuthi isinqumo lesi sihambelana kakhulu lesinqumo esomhlaba wonke jikelele esingathi United Nations Convention on the Rights of Persons with Disability. Singasetshenziswa isinqumo lesi singathuthukisa kakhulu impilo yabantu abakhubazekileyo.
Umnumzana Masimba Kutshera okhokhela inhlanganiso yabakhubazekileyo eCenter for Disability and Development uthi kuyajabulisa ukuba i-disability policy isikhona.
Uya kwepolicy leyo sekusitsho ukuthi i-Disabled Persons Act ekhona khathesi eka-1992 sokumele layo lungiswe kutsha ngoba okumunyethwe yipolicy leyo okunye kwangikhona akusahambelani ne-Disabled Persons Act ekhona. So ithemba esilalo lesicelo esilazo khathesi sokuthi kukhangelwe umthetho owe-Disabled Persons Act.
Uhulumende wazise kuvikelisana kwedlula ukuba idale labaphathi inkambe le-cabinet livumelane ngeziqondiso ze-disability policy njalo ikhangelelwa ukusebenza kusikhatshana esingansuku zatshwala esilandelayo. Ikhangelelwa ukuphathisa abakhubazekileyo nakwezempilakahle. Asebelesikhathi esithe belwela ukuba isinqumo esinje sibe khona sisekelana lomthetho we-Disabled Persons Act lamalungelo abusekelo sombuso. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMapitha Ntambe.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Kulabalandeli bebandla lama-Republicans abathi owayengumongameli umnumzana Donald Trump kumele ancintise kukhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2024 njengoba besithi kukhanya isekelwa ngabaningi abakubandla leli. UGibbs Dube we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Uphenyo olwenziwe emhlanganweni we-Conservative Political Action Conference izolo eFlorida luveza ukuba abantu abafika isilinganiso songamajumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 55% bafisa ukuba uTrump ancintise kukhetho oluzakwenziwa ngo-2024. Laye uTrump utshele abalandeli bakhe ukuba ulakho ukuncintisa kukhetho lolu. Uphinde wabatshela ukuba ukhetho olwenziwe nyakenye lwebiwa ngumongameli Joseph Biden loba wehluleka emithethondaba etshiyeneyo ukuveza ubuqili obenziwa nguBiden labo kubandla lamademocrats. Uchothoze kakhulu umbuso kaBiden esithi ululaza ilizwe lemelika.
Joe Biden has had the most disastrous first month of any president in modern history. That's true.
UJoseph Biden wehluleke okwedlula wonke umuntu oseke waba ngumongameli wakwele Melika. Uhulumende wakhe uzonda imisebenzi, abantu, abesifazana, lesayi.
Anti-energy, anti-women and anti-science.
Olandela ezombusazwe, umnumzana Raphael Mthombeni, ohlala kwele Melika uthi, uTrump lokhu ezikhukhumeza njengalokhu ayikwenza esesikhundleni sikamongameli.
Usese ngumuntu lwana oqolotshayo, uqolotsha ngezinto ezithile, aluba ngabe laba ama-senators ambona elecala lokuhlasela umuzi lo isigodlo se-Washington. Aluba ngabe kaqolotshi njengakhona lokhu akwenzayo khathesi. Ngibona lapha ngokuthi bamkhulule laphana usengumuntu osezibona angathi konke akwenzayo kulungile. Yiko ke ngibona ngathi abasekeli bakhe laba balokhe bemilaye. Bemilaye yiko nje engakhuluma konke akufunayo. Njalo nxa ukhangele ungathi ulokhe ekhampena engulwana umuntu okhuluma achothoze uhulumende lo okhona ngentando yakhe.
Umntombeni uthi akwaziwa okuzakwenzakala kukhetho lwamalunga edalele House of Representatives leSenate. Okanye uTrump ufisa ukuthezisa abavotela ukuba ulecala lokuthuthuzela udlakela olwenzakala eCongress ngozibandlela lonyaka.
Ikwethusela, yiko ke sizanika uBiden iminyaka yakhe engu-4 ukuthi sibone ukuthi uzasebenza njani. Lapha engubonayo ukuthi bekufanele ukuthi ngabe ama-Democrats kawalulazisi intonga zawo lawo. Ngoba kuzaba lama elections la aka 2022 ukuthi khona phakathi kwalama elections ka 2022 angadliwa khonapho uTrump ku 2022 angimboni evuka ku 2024.
Umunye olandela okwenzakala eMelika umnumzana Busani Mbuso Mtini uthi uTrump wethusela wonke umuntu acabanga ukuthi uyamzonda.
Uyeflexa nje ama muscles akhe etshengisa ukuthi i-Republican Party lokhe isezandleni zakhe, njalo esethusela ama-senators kumbe ngithi ama-members e-House alakho ukuya kuma-election, ama-midterm election ngo-2022 ukuthi ngabe ngavumelani laye baphakathi kohlupho.
UTrump wanqotshwa nguBiden kukhetho lukamongameli olwenziwa ngolwezi nyakenye, kodwa wala ukuvuma ukuthi wakha phansi. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Zemidlalo namhlanje ukaputeni weqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi uSean Williams uthi iqembu leli kuzamela libophe ziqine njengoba kulabadlali abathenjiweyo abangasoze bephatheke emdlalweni yalo leli qembu laseAfghanistan. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe ngolwesibili lizadibana leli Afghanistan emdlalweni wokuqala wohlobo lwe-test lingela abadlali abathenjiweyo ababalisa uBrandon Taylor, uCraig Ivan kanye noKyle Jarvis. Ukapteni weqembu leli uSean Williams uthi akula abangakwenza ngokungabi khona kwabadlali laba njalo bazasebenza ngokukhona.
Ukungabi khona kukaBrandon, uCraig kanye noKyle kusitshiye sisebunzimeni ngoba balolwazi olujulileyo olokudlala umdlalo kakhilikithi ikakhulu ohlobo lwe-test. Ngasikhathi sinye silabadlali abancane abaqoqoda emnyango ngoba sesimeni esokubumba kusha iqembu lethu, okusho ukuba abadlali abasakhulayo lithuba labo elokudlala. Abadlali abangekhoyo isikhala sabo siza kuba nzima ukusivala ngoba bephathisa kakhulu iqembu lethu. Kodwa iqiniso elikhona yikuba akula esingakwenza ukuze siguqule isimo sokungabi khona kwabo, njalo umdlalo kumele udlalwe loba bengekho.
Wesley Madebere umdlali osakhulayo ozabeqala ukudlalela iqembu leZimbabwe emdlalweni wohlobo lwe-test. Iqembu leZimbabwe lizadlala imidlalo emibili yohlobo lwe-test leqembu le-Afghanistan. Wakuqala ukhona mhlazimbili kunyanga kaMbimbitho ukuthi owesibili ukhona mhlazilitshumi. Ngemva kwemidlalo ye-test iqembu leZimbabwe lele-Afghanistan azadibana kwimidlalo emithathu yohlobo lwe-One-Day International ezaqala mhlazilitshumi lesikhombisa, kusithi owesibili uzadlalwa mhlazilitshumi lathoba munomunye, ikanti owesithathu njalo ngokugcina uzadlala mhlazi ngamachumi amabili kuyo njalo inyanga kaMbimbitho. Ngokwakuqala lonyaka kuba iqembu leZimbabwe elabesilisa lidlale lamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Singakehlukani, ike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umnumzana Kembo Mahati usetshiye umsebenzi nge-resignation kulandela imbiko ethi waya emacansini labesifazana abatshiyeneyo. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.